Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhla ka 12 kumfumfu 2020 ngontungamili nkumo endabeni zekuseni lamhlanje.
Umuntu seyakha 7 rooms, omunye umuntu seyizithi ngiyikhanseli sembuya uzagqekeza, yi-corruption yona leyo.
Ikansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kweZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Kufanele kube lama by-elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala.
Inhlanganiso esizimeleyo zithi ukhetho lwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa kuphela obanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe isolo labalitshumi lambili abafunyanwe sebesindile. Abantu asebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli sebesedlula kancane inkulungwane eziyisishiyangalombili 8011, kuthi asebepholile bonke sebephezu kwenkulungwane eziyisithupha ezilamakhulu amahlanu 6504. Asebefile sebengamakhulu amabili lamachumi amathathu 230 kulandela ukubhubha koyedwa owakobulawayo ngomgqibelo. Abalokhu begula bona bayinkulungwane elamakhulu phose amathathu 1277. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezingamachumi amane 37,350,759 njalo wabulala abangu 1,074,768. Ikansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Kumbiko ewethu leyizolo inhlanganiso le iveze ukuthi ibhalele ikansili ixwayisa ukuthi ukudiliza izindlu lokhu akukho emthethweni ngoba kayilancwadi zomthethwandaba eziyipha ilungelo lokwenza lokhu. Ngokunjalo iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ithole impendulo ikhansili ithembisa ukuthi isilumisile loluhlelo. Inhlanganiso emela izakhamizi eChitungwiza Residence Trust iyo ecele usizo lwamagqwetha la ngemva kokuba izakhamizi eziningi zidilizelwe izindlu zazo zasala zingasela ndawo zokuhlala. Lokhu kucunule njalo abantu abaningi. Kodwa umasipala yena uthi izindlu lezi zakhiwe lapho okungavunyelwa khona. Sixoxelo meli weSouthton edale lephalamende umnumzana Peter Moyo.
uyabona into esiyenzakala lapha sokuyikuzwisa abantu ubuhlungu khambe yebo ilizwe nje lonke elezimbahwe linje abantu bayakhile izindlu zabo into ezwisa ubuhlungu ikuthi khona amakhansili la kufuze uhulumende ayenze i-overhaul ike ikhiphe abantu wonke bonaba ngabasuke ezihlalweni especially ama-functionaries abantu laba bayathengisela abantu indawo yokuhlala bayekele ukuya ku-ministry for change of use for 5 years bethengisele umuntu umuntu loyana akakwazi ama-procedures and processes ye-council ngasoze ahlale umuntu eyekele ukuyakha imali ihlupha kangaka umuntu seyakha 7 rooms omunye umuntu seyizithi ngiyikhanseli sembuye uzagqekeza yi-corruption yona leyo yena uminista wangikhona wezindlu ugarwe ungaphi akubonini kusenzakala uyaphuya isihlalo esokuthi aphonge uyahlala nje engayenzi lutho indaba yezindlu lapha iyahlupha elizweni kathesi unguye esingu-chairman we-shelter africa yi-shelter yeyani angaba kuyo i-shelter yona leyo ngeyani isihlalo asiphiwazo eso ngesani elele emsebenzini kathesi uyamelela abantu abezimbangolayers for human rights ukuthi kona bathi hhayi into eliyenzayo leyi ayiyenzi so mina ukubona engikwenzayo lapha ama-councillors ama-council officials ngabaxotshe umsebenzi bonke
ukona kwenzakala njani moyo ukuthi i-council iphe abantu izitanda ibekele bakhe ikobadilizela futhi izindlu zabo
amalendi barons babesebenza le-council bathi kona sesinika i-cooperative leyi umhlabathi lowo bafake abantu bayenza izindlu kathesi sebevuka bengathi sebenathi ikhatshaso sebefuna ukubulalela sokugqekezela abantu izindlu abaningi bangikhona ungakhangela balezincwadi abaziphiwa i-council babhadala ama-land intrinsic value in full lama-agreement of sale akhona i-court order abakhuluma ngayo yokuthi kona bafuna ukuthi bathathe i-court order ukuthi kona basuse umuntu lawo amakhothi angikhona wona la angikhola ukuthi alabantu abalengqondo ngoba nxa ezanika umuntu i-court order yena umuntu oyabe ephuyibile ndiyakhona i-council wathenga wababa le agreement of sale kube sokuthiwa khona alandelanga umthetho alandelanga lokho lalokho yi-corruption kuphela akula enye into leyi into leyi iyasusa ubuhlungu angikhola ukuthi khona kungaba nohulumende ongavuma ukuthi khona umuntu seyakha i-7-roomed house 8-roomed house ehlupheke ima umuntu aphonge uvuka ekuseni ayithi ukuthiwa khona sesiyagqekeza akuyenzakali khonokho nxa umuntu eyakhile emgwaqweni hhayi lokho kungazwakala nxa umuntu eyakhile endaweni yokuthi wakhona indawo yamagetsi kungazwakala kodwa abaningi abazange bayenze khonokho ungakhangela izindlu ezigqekezwa yakatesi ngabantu abahlezi endaweni enhle abayenzi ama-change of use bona ama-local authority
umnumzana Peter Moyo ngumeli we-South Adon edale lephalamende kasenelisanga ukuxoxa leziphathamandla zekhansili yeChitungwiza inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lokugcwalisa izikhala edale lephalamende lakumakhansili olwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho kumbiko eziwethu leyizolo inhlanganiso ezingama-26 zithe ukumiswa kokhetho lolu yikwephula ilungelo lokuthi abantu bakhethe abameli babo uhulumende wazise kunsukwana ezedluleyo ukuthi ukhetho obelumele lwenziwe mhlaka-5 kumpalakazi aluseyikwenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kodwa inhlanganiso lezi zithi kumele ukhetho lwenziwe zithi uhulumende kumele akhulumisane labanye kuvunyelwane phezu kweziqondiso ezizalandelwa nxa abantu bevota ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane inhlanganiso lezi zigoqela iZimbabwe Peace Project, iHabakuk Trust, Election Resource Center, iWomen's Coalition of Zimbabwe, iZCTU lezinye. Sixoxelo nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Japhet Moyo.
Inkinga ekhona umzamo wekwephula umthetho kumbe imizamo yokuthathela abantu ilungelo labo. Ngokwazi kwethu i-constitution yelizwe iyachoke ukuthi ukhetho lubanjwa ngaziphi indlela njalo sokuthiweni. Ngokwazi kwethu ke kufanele kube lama by elections njengoba phela sonke sikwazi ukuthi sokulama vacancy kumbe izikhala kuma parliament ethu. So kufanele ke uhulumende alandele umthetho ngokuthi lo mthetho phela unika abantu ilungelo ukuthi bese bekhetha abameli ababafuna bebamelele ke edalele parliament.
Kodwa uyala uhulumende Moyo uqina ngokuthi ama by-elections alakho ukumemethekisa lomkhuhlane.
Sesibone ibandla ke elibusayo lisenza imbuthano eminingi emangalisayo lokhe nje kwaqalisayo ke indaba ye lockdown kumbe umkhuhlane we COVID-19. Kuyamangalisa ukuthi nxa kuyibo kabananzi ke indaba yomkhuhlane, kodwa nxa sokubuya ke kwabanye sokunganthwa khona ke indaba yomkhuhlane yikho lapha ekhangelelwa khona ka kulo. Sibona engani ke yibuqili, sibona engani ke akusilo qiniso. Abantu kabafuni nje ukunika uZulu ithuba lokuthi bakhethe ke abameli babo. Sibone kumalanga adlulileyo bebuthana kuma primary elections abo. Isikhathini sedlulileyo sibone bebuthanisa abantu bebanika ukudla emaphandleni. Ayibandla ke libusayo kazange lime ukubuthanisa abantu. So kuyasimangalisa njalo sesiboneke inketho zisenzakala kwamanye amazwe. So ama election ngenziwa ayisiko ukuthi kona igcikwane leli yile lingenza ama election akhanselwe. Abantu bangaba lama election njalo bezivikela kuleli gcikwane.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU. Ibandla lezano PF lona liyakulandula ukuthi yilo elivimbe lolukhetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokungezwa okubikwa kusenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambe kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kulama video lemifanekiso egcwele enkundleni zokuxhumana etshengisa abafundi bebhema njalo belingisa ukuya emacansini begqoke amayunifomu. Inhlanganiso zababalisi zithi ayisikho kulingisa kuphela. Zithi kunengi ukungezwa okwenziwa ngabafundi okulakho ukuthiya amantombazana esezithwele kuthi labafana labo sebengamahlongandlebe. Izikolo zivulwe kunsukwana ezedluleyo ukuze abafundi balobe imihloliso yabo. Kodwa abazali bathi ngabe iyadluliselwa phambili limihloliso ngoba kulalutho olufundwe ngabantwana lonyaka. Sixoxele umzali umnumzana Difa Dube.
Ngibona ngathi nxa kungabe uhulumende uthatha serious abantwana njalo uyazwelana labantwana bekufanele ukuthi umnyaka lo babunkomo ukuze izinto zihambe kahle kungcono nje ukuthi ngabe ukuthi abawudlulisa kuvele nje kungakwala umhloliso ngoba kuyafana abantwana bazafeyila. Ukufeyila kwabo kuzabe kungayisi ukuthi bafeyila ngenxa yokuthi bafuna ukufeyila, kodwa ke bazabe befeyila kungenxa yokuthi isimo abakhangelane lazo asibafavi bona abantwana ukuthi baqhubekele phambili. Kathesi sihle abantwana sibabuyisele ezikolo abantwana batshona behlela kula nto abayenzayo nxa sikhangele ezinye iindawo ezifana labo tombotema ezifana labo madlambuzi ezifana lamanye ama secondary school ikakhulukazi la semakhaya akule ma internet ukuthi abantwana bangayenza i research amabhuku njalo ayasilela ukuthi abantwana bangabala bayenza ama researches ukuze ukuthi bayenze uk pick up from izinto ezemuva kulusizi kakhulu baba unkomo ngibona ngathi uhulumende akazama ukuthi into le akakahlalele phansi bayicabangise kahle kabanzi ukuthi le nto le how best can they deal with this situation i education yabantwana yi decide the future abantwana nxa bengapho ngokuphushelwa kuphela noma bengajika ukuthiwa bafailile kuphela begcine bephindiswa u form 4 again noma bephindiswa u form 6 again kungazange kwakhangelelwe izindlela ukuthi mhlambe kungenziwa kanjani ngibona ngathi kuzabe kusehlisa i self esteem yabantwana kuzayibulala kakhulu ngenxa ukuthi umunye umntwana ngavele tshela ukuthi usefailile usevele ngiyazela ukuthi hayi kushuze ngidlulekile ngempilo kukanti into le idinga ukudingidwa kabanzi kakhulu ngoba lento isiqoqoqele zempilo wobunkomo i future yabantwana besikole abantwana laba basesikole kusasa yibo dokotela bethu bakusasa yibo omongameli bethu bakusasa yibo abaphathi bethu bakusasa kodwa ke bazasiphatha njalo bengelaso isikole bengelawo ama qualification bengelayo imfundo le enale edingakalayo ukuthi ibathathe bafikisa kona labo kule ndawo ngibona ngathi uhulumende akathathe lento le in a very serious way ukwenzela ukuthi ibe le resolution engabuya incede abantwana bayenelise ukuthi bengadumali kakhulu abantwana babona ukuthi uhulumende uyabacabangela
akukho yini okunye dube obona ngani kungenziwa okungaphathisa abantwana ngaphandle kokuthi imihloliso ingalotshwa kokuphela lonyaka
okwakathesi sekulate isifiso sami bekuyukuthi ngabe kuyukuthi uhulumende wavele wacabangela abantwana kuqala isikhathi ngesikhathi ama-lockdown labo ewabona ukuthi azaqhubekela phambili kwesikhathi eside yiso isikhathi abafana ukuthi ngabe ukuthi aba-improvise ezinye iy'ndlela ababengabona ukuthi bengenza njani noma kuwukuthi noma bengayenelisa ukuthi basebenzise ezinye iy'ndlela ezingafinyelela abantwana bonke abakunkali zonke zelizwe ngoba nxa kusenziwa izinto esikhathini esiningi sengabona ukuthi uhulumende ucabangela abantwana basedorobheni kuphela acabanga ukuthi kulabantwana abasekhaya abangela access to yona inetwork yona ngokwayo inetwork yefoni ukuthi mhlawumbe ngafonela omunye osedrobheni ambuze ukuthi akungikhangelela ibhuku elinje akukho konke konkwana so kwangokwala kuyadingakala kakhulu bamkomo ukuthi kathesi into engingayitsho nje akusela okuningi okusekungenziwa mina nje isicelo sami kuhulumende ngesokuthi ngabe bayahlehlisa lomnyaka lowo bavele bawuyekele udlule ngoba umntwana akasoze afunde into ngenyanga eyodwa into ayifuna ukuthi ngabe wayifunde umnyaka wonke
Umnumzana Diva Dube ngumzali sixoxela ekwelebhilitane selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uphakathi kokuphendla uhlelo oluzalandelwa ekungcwatshweni kakutsha kwabantu ababulawa ngobhuqazwe wegugurahundi. Inkundla yesayithi yona ithi ukukhalala umsebenzi kwabogatsha lwe-customs kwele-South Africa sokubangele ukugcwala kwamaroli emngceleni we-Bait Bridge. So isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Akazo muhle Studio 7 linjani bobaba unkomo ntungamile labo bonko mama plexetis Jeremiah lonke siyalibingelela. Thanda ukuphawula kancane ngendaba yamatitshala. Ngibonga indoda le okuthiwa ngu-Nation Mutsikirwa ezelupane. Izikolo kazihlale zivaliwe sibili. Ngoba kakusizi lutho ukuthi umuntu ole-dignity njengombalisi umbone ehlupheka ngengagadala omunye umama lapha ngumbalisi. Ethwele umfushwa, ethele amafutha esigubhini echithekile. Into inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalokhani ngibonile. Amafutha echithekile. Mamalwana uthe uyakhuluma lomnikazi wemo. Umnikazi wemoto ubebonakane nje umuntu wenza amafane zobe umama omuhle nje kodwa ugcine ekhala inyembezi lona mama inhliziyo yami yababuhlungu okutshengisa ukuthi ngeqiniso uma uhulumende engazange akunanzelele lokho hayi ukuthi ilizwe lifile leli i-transport ngokwayo ukuthi bagade kunzima amabhenki akuphuma imali akuphuma imali kusemlonyeni yabo babomthuli kodwa emabhenki kayikho imali so into leyi kanti babesithi kuthiweni njengoba bona labo kwezinye indawo imali yonileka basayifuni ungaze ungeke kwamanye amashophu imali leka isasebenzi sibili kayisebenzi sebenzi okufostele ubona ukuthi ama-prize angkhona atho ukuthi imali leka siyifuni ngowesofiti khathesi sokule US lerandi lisebenzayo imali ayisebenzi le kabahlale phansi abantwana ngoba abantu abadla nxa bengaye esikolo amatisha soze bafundise belambile bazawela ukuthi abantwana besesikolo but impumela yakhona kakula lutho which means ukuthi education yezimbabwe vele isiwile siphansi akusela education la ngiyamangala abazali abantwana bahambe ezikolo besizwa amatisha ekhala ngale ndlela ukuthi bathi abantwana baye kwenzani ezikolo lathi bazali ithi esizibulala ilizwe lethu ngezandla amatisha la they are trying to say ake libamba abantwabenu emakhaya izinto zilungiseke laphana ukuthi laba kwazi ukufundisa abantwabenu besuthi nanifuqela abantwana esikolo xa sebelitshela ngama-school fees ezimali ezidurayo selithethisa amatitsha futhi kanti ke indaba isukela kini hhayi bazali asikhuleni
njani basakazi baka Studio 7 nabalaleli bonke endaweni zonke mina ngiyamangala basakazi labalaleli bonke angikaze ngizwe lapha emsakazweni ku Studio 7 umuntu ngitsho yedwa okhuluma esithi yena ulilunga le MDCT engaphandle kuka Khaliphani Phugeni nguye yedwa engimzwayo kambe ubufakazi bokuthi abalandeli sibili uthatha ngaphi uKhaliphanilo hayi into yabuyamangalisa kakhulu hayi kuzafika uKhedo sizavota okunye njalo sibonani even MDC Alliance singavuka itshintshibiso siyayivotela injalo lebizo elitsha mbonani yiyo isisombululo esingaqeda udaba lolu nxa kungathi kuvume ukuthi kutshintshibiso nje ngeke kuthiyane lebizo zoleli kuvukele linyibizo esalisebenzisa njengomhlangano ngibona ngani singaphumelela nje kuhle kungelahlupho kulale into eyenziwa ngokhaliphani le iyamangalisa kakhulu ngiyabonga
sanibonani Studio 7 Samuel ngilapha eJohannesburg ngicela ukuphawula nge-MDCT kamakhuphe MDCT kamakhuphe isezandleni ezinhle kakhulu kumakhuphe kompana nomonzora nokomiji bangavumi ukwethuselwa ngabantu besithi bona abantu babasoze babavotele thina sikhona le nto ngayitsho kudala ngathi thina sigcwele sizobavotela ukomiji nomonzora nomakhuphe uJamisa hayi mina kwelami side mina ngikhola ukuthi ngafa ngavotela uJamisa angimthandi nasegazini vele ngimzonda kakhulu lwana umfana nguye wamotsha izinto njengobana kukubiso nje nguye wakuqalisayo kona lokhu uJamisa enzeni kuqaliseni kwakhe uyazisola futhi ukuthi kuqaliseleni okwamanje usejhiye abantu ehlathini ngoba abantu abavotela uJamisa ngabantu abasesigangeni angabantu abasesigangeni ngokuthi abalaphathi uJamisa kalaphathi nangu manje wenza inkani yokuthi kuthiwa konakala party yena wenza inkani ukuthi iparty yakhe kusaseyi MDC Alliance kodwa uyatshelwa ukuthi kona isiyo yakho le party yena wenza inkani so abantu abalandela uJamisa balandela nje angazi balandela umuntu osehlathini ehlathini ulisagona phakathi ehlathini uJamisa olijiya kona ngapha
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe amabhizimusi amaningi akwele Malaysia abikwa eselahlekelwa yinzuzo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 umongameli wakwele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usethule amazwi ezivikela ngemva kokusulwa nguZulu phezu kokungaqoki kwakhe imaski ngesikhathi ephakathi kokwethekelela kwele Tanzania. UChakwera uthi wenze lokhu ngoba umongameli walelo lizwe emtshele ukuthi akula coronavirus kwele Tanzania. Siziqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump obehlaselwe ngomkhuhlane we-COVID-19 uthi usepholile njalo udokotela wakhe uthi akusela ngozi yokuthi engathelela abanye lomkhuhlane. Kodwa kaphumelanga egcekeni ekuthini uloke elawona lomkhuhlane emzimbeni uTrump kumbe kaselawo. UTrump uthi usezaqhubeka ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukhetho ebimiswe ukuhlaselwa kwakhe lomkhuhlane. Ukhetho lolu solusalelwe nje ngamaviki amathathu lapho uTrump azanqikilana khona lomnumzana Joe Biden owebandla lamademocrats. UTrump yena umela ama-Republicans njalo ukhanya ehambela muva kucwaningo olwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo ama-opinion polls. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ntatheli zindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Ngani ukuthanda ukuba nzima kuTrump lapha nxa ukhangela ama-polls lawa akhitshwa zinhlanganiso ezehlukeneyo. Kodwa ke singakubali kakhulu kwama-polls lawa ngoba yimbono yabantu ngokuthanda kwabo lezo nkundla abavota kizo. Ngenkundla lezi abavota kizo ngisho ukuthi CNN ila ma-polls ayo. So abalaleli be-CNN ngoba i-CNN batshela ukuthi uTrump mubi umuntu oqondileyo nguBiden bazovota ngokuthanda kwe-CNN. Angithi uye ku-New York Times layo. I-New York Times ile ndlela emveza ngayo uTrump, ile ndlela emveza ngayo uBiden. So abantu abakhona le ekuvoteni kwe-New York Times bazovota ngendlela i-New York Times efisa abantu bakhangele labo ma-presidential candidates omabili. So eqinisweni ukuthi sibona ukuthi kuyasebenza, I'm not sure, I doubt it, ngoba kuzokhumbula ukuthi ukhetho oludluleyo uHillary Clinton encintisana loTrump, uHillary wayekhokhela kuma-polls nalawa, kodwa ke ngosuku lokuvota wenza njani? Kwanqoba uTrump.
Bakhona abamsolayo uTrump bathi wehlulekile ukuphatha kuhle umkhuhlane we-COVID-19 wagcina ubulala abantu abaningi eMelika, kanti njalo wagcina uhlasela laye. Ubona kungamphazamisa yini lokhu kukhetho?
Ukuba nje kwakhe i-COVID imukumphambanisile sibile ku-campaign yakhe uTrump, kumphambanisile ngoba ubengekho isikhathi eside ezama ukuthi asile ngalawo malanga yena engasebenzi. Lo ancintisana laye uBiden ubenjani, ubebonakala behamba ekhampeyina. So ugula kwakhe kungani kumbisele emuva kancane, but angikholela ukuthi lokhu kungaba nomthelela omkhulu ngendlela abantu abazavota kiyo. I think abantu kudala badecide, umuntu usekwazi ukuthi nge-voting day mnavotela bani. Of course, e-America likhuluma ukuthi kulabantu ama-undecided voters abalinda the last day ukuthi batshelwe, acabanga ukuthi hayi sengingavotela ubani. Lihlekana elincane lelo, kodwa ke abaningi bayakwathi ubavotela bani. Nxa ukhayela kuma-rallies aka-Trump uhlala kugcwele abantu. So those people already know ukuthi sizovotela uTrump. Laku-Biden labakhona bahlala bethinjani. So ihlekana elincane leli sithanda ukuqakathekisa kwezingani abantu abaningi kakhulu abangakabi kwathi bavotela bani. Hayi, lihlekana elincane. So ukugula kwakhe uTrump kumphazamisile, but ukuthi sithi akayibambanga kuhle indaba le ye-COVID, I think uzamile uTrump ukuthi ayibambe ngendlela loba nguphi umongameli phansi lapha emhlabeni akakade ngakwenza. Ngoba ekuqaliseni sinanzela ukuthi sonke besingakwazi ukuthi i-COVID ikuyini njalo ingavikelwa njani.
uMnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba yeZimbabwe esebenzela kwele South Africa. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ikhansili yeChitungwiza isimise uhlelo lokudiliza izindlu ezibikwa zakhiwe ngaphandle komthetho kulandela ukungenela kwenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi ukhetho lwama-by-elections kumele lwenziwe ngoba ukumiswa kwalo nguhulumende kwephula umthetho. Abazali bakhuza umhlola phezu kokuganga okwenziwa ngabantwana ezikolo lapho abangumhlambi kazelusile khona ngoba ababalisi bephakathi kokukhalala umsebenzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.